lingali tshona njani kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF liyalandela na izinqumo ezathathwa ngesikhathi sempi silengxoxo labalwa impi yenkululeko. Uhambo lukamongameli Mugabe lokuya eSouth Africa luzaletha na izithelo. Lingakhohlwa uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngalesi sikhathi sekusele amalanga amalutshwana ukuthi kube lilanga lokuthakazelela ilanga likazibuse i-independence, sikhangela emuva siphinde sibheke phambili ukuze sibone ukuthi impi yenkululeko yasilethela na esasikudinga. Ukuhlaziya lolu daba siqale saxoxa lo wayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda.
I-independence ebuyayo ungani independence iqondile ifika ngesikhathi ka-18 April, kodwa ababe beyikhokhelela bayikhokhelela bengahambanga kuhle esilinganisweni semhlanganiso. Imihlanganiso abantu abalutshwana bantshintsha i-constitution sokusiya ku-Congress, kanti abantu bakhangelele ukubana i-constitution intshintshwe nxa kusanda kwedlula i-Congress ukwenzela ukuthi ku-Congress kulapho abantu abaletha khona imbono engenza u-amendwe i-constitution la kusiya ngokuthi abantu leaders azakhethwa njani. Abesebesebenza i-5 years beqinisana kuma-conferences, i-central committee ayikhona imelele ukumelela i-Congress eyabe ingekho, kuze-ke kuthi kuyefika i-Congress ibisisenziwa ngemthetho abantu abebephila ngayo iminyaka engu-5 edluleyo from kuya ku-Congress ukusiya ku-Congress. Kodwa kathese sikukhangelele ukubana sokusenzakala izinto zokuntshintsha i-constitution nxa sekufika i-Congress, kube kathi i-constitution kumele itshintshwe masinyane nxa kusedlula i-Congress, ayikhona ukutshintshwa masinyane sokusiya ku-Congress. Lokho ngesikhiwa kuthiwa yi-changing of goalposts. So ngasenotho sizathu kwenza impumela ye-Congress idabule ibandla phakathi. Ibandla lingadabuka phakathi sokusiba nabanye abathi i-Congress ihambe kuhle yombi, i-Congress ayizange ibe khona. Khonokho sokusenza abantu asebebusa kuhulumende bebuse ngendlela abantu abazayikhangela bethi i-legitimate ayiphelelanga ngoba kabanamandla avele ebantwini. Ngenye indlela independence le ebuyayo ibuya kulokuhonona kubandla elibusayo elawina ama-election ngokubambana, but ukubambana khonokho kwasokudabukana phakathi kungasenzwanga kuhle ukusuthisa bonke abantu ku-Congress. Okwesibili, umthetho we-constitution yenhlanganiso ikhangelelwe ukuthi kungonakala phakathi kwamalunga ayo, kuyathathwa i-constitution yepharty ikhangelwe ilandelwe ukuqondisisa izinto ezingekho. Lo onweyo abize lo okhangelelwe ukubana wonile azozimela azikhulumele ukubana kwenze njani leyo nto uyenze njani, abesesicakala elecala ngezizathu zobufakazi obukhona laye, abe lobufakazi obenza abone ukuthi kube sokubonakala ekufuna nto kuhambe njani. Manje akuseyikho okukhona lokho. Osokukhona ukuthi abasebenamandla emhlanganisweni bayakutshela nje ungekho ukubana usesikuxothile ngesikucabangelayo kumbe ngesikuzwileyo kumbe ngesikudinge sisodwa. Ngenye indlela ongumpholisa nguye osengumtshutshisi, nguye futhi osengumahluli. Wena awuvela udingakali nje lokuthi ube khona uzokhuluma ukuthi ubungaphi, kwenzakale njani, uniko bakho ubufakazi ngendlela obona ngayo. Lokho-ke kwenza independence ingabi saba mnandi.
Manje pho nxa ukhangela ukubana sizibuse kweminyaka esiyi-35, nxa sesikhangela eyi-35 ezayo, ubona ungani kuzayo kunjani la?
Ukuzibusa kutsho ukuthi nxa kule nto ewonakeleyo abantu bayathonisiswa ngumthethondaba okhona laye lowo muntu ekhona. Khesike sokutshengisa ukuthi kule ngozi lapho esiya khona, ikusasa yelizwe ayisakhangelelikanga ukubana izakuma iqinile ngendlela ebiye yona izolo, ngoba olamandla usengenza akufunayo, olamandla enhlanganiso usengakuthatha nje akufake edele nje kumbe nje aqothe nje and uxotheke nje kungabi lalutho nje. Usole lokuthi uya-aphila kubani, ngoba u-aphila ecourt ephezulu kwale ekuthonisisileyo. Kodwa nxa i-court ithe yakuxotha akusela ephezulu ongakhuluma kiyo ngoba kunabo bantu abake hlale phansi beseza khonokho yibo futhi ozabafika phambili sebekulingele manje-ke kugcina kungasebenzekile inkululeko iyaphazamiseka ngezinto ezinjalo
lo-ke ngumnumzana Jabulani Sibanda owalwa impi yenkululeko njalo okhe wakhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko kunjalo nje siphinde saxoxa lo mnumzana Max Mkandla layo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra
i-independence le ngeminyaka lesesiyihlalile lapha 35 years plus le minyaka lesahamba siye yona sesiphose silalamele ama-60 years akulanto i-right thina si-right on our side ngoba sasesizimisele kulokho weya just the same lalaba abasala egangeni babezimisele but uhlupho solukhona ngathesi ngolwabantwana esabazalayo esabafaka izikolo sebesiba le mbuzo eminingi kakhulu ukuthi kathi njengoba isimo sinje selizwe leli kathi kuvele kwakudingwani khona ngale gangeni ngoba bona bazale lokhu situation le bangaboniyo umehluko wawukhona kuqala lwalumo ohluko okhona kathesi as a result khona lokhu esikukhangeleyo kathesi kuyasihlukuluza kusithwalise nzima ngabantwana basibuze ebusuku le mini ngobana bayaswela imisebenzi akula kudla kakula mali yelizwe sisebenzisa imali yamanye amazwe kube kanti sisilwa leli lizwe leli silibanga leli labemhlophe labo imali yayikhona okwakungekho yidemokhrasi okuthi umbuso wawubungwa ngabantu abalutshwane kodwa-ke kathesi kungakhangela ukuthi yithi esilabo sesilawo lowo mbuso ezandleni luthuli baba kakukho kukhona njengaleli lizwe leli liyafanana lokuthi lavalwa kalikho kakula lizwe likhona lapha ngoba kula yona iphathi sibili le kuthi ifuma ugovernment le ngezanu p f leyo yiphathi nje khona khona ngale ngoba phela kakulokunye okungenziwa abantwana nxa bebodwa onina bengekho labo yiso zomunye uthiwa ngubaba umunye ngutheni bedlala amatophi yikho kwenzakalayo kasilalutho esilalo ma-opposition party ngawakho bonke baqhaqhekeni zintshaka i-ruling party zintshaka kakulalutho olukhona la siyahlupheka ukuthi kathi singakumisa njani lokhu kodwa-ke mbona ngazani o-veterans ezi-liberators abantu sebebuthana kancane kancane ukuthi khona bebe lesei kuleli lizwe leli ukwenzela ukuthi ilizwe kube le lizwe elilemisebenzi eligcina abantu balo abantu abalimayo bebe lesivuno besithengise kuhulumende uhulumende ebabhadale kathi esilapho zezwe abantu abayikhothona ababhadalwanga abantu abegwayileli ithobhakho kayikubhadalwanga abathengisa umumbu kababhadalwanga kathi lilizwe bani elikhalisa abantu kuwo wonke ama-ministries ama-department lilizwe bani
ngikubambe kancane ngikubambe kancane mnumzana ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho kuyini okuphambanisekayo kuyini okwenza size sibe kusimo lesi thina sesizibusa
lack of management akula nkokheli ezizwe ezikhangele ngenzuzo yaleli lizwe izithelo zeganga konke lakho konke i-management yengekhoyo ilizwe li-right lilento zonke ezifunakala ku-eni lizwe silazo lapha igasi ini konke silakho kathi sibaza kutshela ukuthi khona ama-diamonds kasekho ngale asiyalekala ama-diamonds eyengapha oright kade khona kuyini okwenzakeleyo ngalawo ma-diamonds lona la kade khona so kakula management lawele ezandleni zabogulova yiproblem kuphela ekhona yona le
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra bekhuluma le-studio 7 ecingweni ekobulawayo uMongameli Mugabe ubekwele South Africa kuyona le iviki lapho abikwa elobelane izivumelwano ezimbalwa lohulumende wakwele South Africa. Izivumelwano lezi zikhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi kukhanya izivumelwano lezi ziyize nje kuphela.
Into la esingaqala khona ukuthi ke ngicabanga ukuthi iZimbabwe isesimeni lapho elidinga kakhulu usizo eSouth Africa ngesimo ababhekane naso sokufadabala komnotho kanti-ke futhi-ke iSouth Africa yizwe elinamandla okuthi lingakwazi ukuthi liyosiza mhlawumbe ngokukhulu ukuphangisa ukudlula lamazwe amhlawumbe akude kakhulu ngoba phela iSouth Africa ingumakhelwane omkhulu waseZimbabwe. Sizobona ekuhambeni kwesikhathi, kodwa ke into enkulu la abayivezayo bona osozimali yimithetho elawulwa ezohwebo kuleli yanzwe laseZimbabwe, ikakhulukazi abantu bangaphandle abayatshala imali kuleli yazwe, ukuthi kune-percentage elithile lenkampani lenzuzo okufanele ukuthi lisale noma libe ngelabantu beZimbabwe abazobe beyingxenye yaleyo nkampani. Lokho ungazi ukuthi ikhona ke ungathi kufuna ukuthikameza.
Ngezinye indlela ngokubona kwakho kuthi ukuthi akusoze kuphathise umnotho weZimbabwe ama deals ona la.
Asingeke sithi kuzophangisa ukuphathisa. Kungaphathisa ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa okwamanje ngoba phela abantu bezimali umuntu efaka imali yakhe entweni ubheke inzuzo. Uma kuwukuthi inzuzo ingacaci, abantu baye behambe ngonawo lonwabo.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ukuhlaziya lolu daba siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umnumzana Chuma nguye osungula lingxoxo.
Ungakhangela iSouth Africa isuka ku 150 billion rand ekhulwa umkhwanazi, whether he figure right by isuka rather asenze ukuthi debate yibi ibi ikonomi ebusha ngamakhiwa ikonomi ebusha ngamakhiwa ilokhu ibusha ngamakhiwa lakathesi, but nxa ukhangela kale zinye nxa utisho ngabe ujika ke manje mase ekhuluma yikubona umkhonomi wabo usuqasukuwa irand laba ngomashole liwa phu every day. Sina ngapha into evithi lati siwe ikona kwantu inkonomi wangamakhiwa fanise sithi siyazama ukuthi sithathe sifake ezandleni zethu bakhiya bavala, but thina kungcono ngoba sesifundile sizavuka kuphela baba Mkhwananzi eZimbabwe. Angazi sonke ngabe ukuthi mabo bazenza njani, ube sikhulisa uphendule ngabe ekhaya Mkhwananzi uzawugcinela lawo
i-economy ye-South Africa ikhula mnyaka yonke baba ayiwe
uzawugcinela okuyisimu lawo ubuzolima apha ngoba bazalixoxa vele kathesi selibuya ngapha sokufile khona ngapho. Thina sesingabantu esizazibambela umkhonomi wethu sizatatarika kodwa sihamba. Zani ukuthi wona sesiyo kusibanjela umkhonomi ngamakhiwa. iSouth Africa besibanjela umkhonomi lo ngamakhiwa. Bazaphuma kathesi and uzabona ke yintona impilo zabanzima njani. Thina lisi sesidlulile, we have seen our darkest hours. Kanti senze qasa ukuphuma kathesi la sesihamba, we are now seeing the light at the end of the tunnel. Very soon uzabona iZimbabwe will be a booming economy again.
Yena umgabe lapha ezocela eSouth Africa kwi-economy yabelungu Chuma, kanti ukhuluma
ngayo. Kaceli, it's a bi-national.
Uzocela.
It's a bi-national agreement. Yini lo ndina sisebenzelane ngoba lati silako, i-diamond silayo, i-gold silayo, i-silver silayo, i-level i-platinum silako. So yikuthi asisebenzelana neni, nothi ndasizocela uncedo. Come let's work together as African brothers. Yiko kuphela okuthiwa ngobaba umgabe, nothi uyacela. Siyasebenzelana njengobhuti lobhuti.
Hayi, uyihle umgabe usiphoxile baba.
Well, ngumbono wakho lo baba Mkhwananzi, but into ekade lomele ubuyazi so mna unwazi ukuthi na iyethu economy isibhile sokukwamile wana on recovery. Angazi ke kona lapho lapho khona.
Lisehlile ukubhadala amasivu 7 baba.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Hayi, sibongile, lingavalelisana.
Hayi, kulungile Juma, kube kuhle ukuxoxa nawe baba. Ungibekele insimu.
Labo ke ngumnumzana Joseph Chuma lo George Mkhwananzi bebexoxa esicingweni le-Studio 7. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni sikaSithandekile Mhlanga.
Siya lamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSthandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Janet Moyo ohlala eLupane eDaluka. Uma Moyo usixoxela ngokwenzakalayo ngesikhathi izulu lingabonwa njalo emasimini izilimo sezijile. Siqale ngokubuza uma Moyo ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Silimile ngendlela esilime ngayo izulu livele lingayisiyo elithokozisayo. Wamila sahlakula kwakuya kwatsha kwakathe sikuthile vele okuthi akula lutho emasimini. Lezi nsuku liyakhizakhiza sibili thina kuphela sesikujabulele emangweni wakithi. Yikuthi lisigcwalisele umfula sathola amanzi ezifuyo. Ububi uthela edamu eliphansi kwaLupane. Senza kube ngcono ukuthi abantu bathole amanzi. Njalo sinezingadi ezingani kule kulichaphozi nazo lezingani ziyakiliza emanzini. Nxa selenze nje sesisithi mhlawumbe ezingadini sizathola amanzi ukuze sithole ukuphila nezifuyo zithole ukuphila emfuleni.
Phambilini kwalingxoxo uthe wevela emasimini. Yiwaphi lawo masimi? Ngamasimu simu kumbe zingadi njalo kuyini okusesekhona khona?
Ngamasimu simu sibili ngangilime okuyindima kwami kwamuva. Umuva wakhona uyathithiza udevu lubomvu angikwazi kuza kwenzani kodwa asiyo ndawo enkulu indima nje yodwa.
Yona yasila njani?
Kwakulokhe nje kungani kuyasilasila izulu lingatihlana la kungani kuyaphefumula ihlambe kuthe nxa kungakathi kakhulu lingabuya lithi hlana la kungani kuyaphefumula manje lezi nsuku zabona sowukhahlela sowubhacekile.
Ye manje libona ingani lizathola khonapho
okuthi abantwana bawose njengoba vele bangazange bawosa ngoba indawo yangikhona indawo encane kakhulu.
Ye sesibuyela laphana elike lakhuluma khona ngezingadi.
Hayi, ingadi yangikhona ingadi enkulu kodwa inabantu abaningi phakathi. Ingadi sile ingathi siyithembile esigabeni sethu but sibaningi khonapho singaba yi-50 something abantu abalima phakathi. Kodwa omunye abe ezilimela isayidi lakhe omunye elima isayidi lakhe. Mhlawumbe njengoba inkosi sithe yasinika amanzi ingcele engadini sizagebha siwathola amanzi phansi abe sengani ayahluka.
Kodwa kuyini elikuzuzayo kulezi ngadi? Ningathi ziyanceda kakhulu.
Ingadi ziyanceda sibili ngoba siyathola ukudla, umbhida, amatamatisi, izilimo zonke nje umbhida okwakha imizimba esikulima khona la. Lesida ngakho abantwana bethu sikuthola khona bengadini.
Ngezinye indlela khona akuwomi kakhulu njengemasimini.
Hayi, akuwomi kakhulu kuphela into eyayisikhathaze ngesizini yomqando kuyachazwa futhi usale kungelalito siqalise kuthi. Ngoba nxa ungumuntu ongumama uzakhangelana lomuzi. Uthi ukhangelane lomuzi kakhulu emasimini kuyabe kungasenalutho ngoba thina emakhaya lapho into enkulu sikuyona insimu. Kodwa nxa uzakhangela insimu ayisenalutho ungumama mhlawumbe ingxe khonapho uyiqondi la ulababa njengoba nginje khonapho ukhuluma lo mfelwakazi. Angilalutho. Awunzima kukhona kakhulu sini.
Ye kodwa khonokho kuncane likuzuza ezingadini kuyaphathisa imali.
Kuyaphathisa ngoba nakho ukuthi uyethengisa ekumamaketi aseduzane like ezibhedlela nendawo ezezikolo amasekhendari kule amabhodi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Janet Moyo ohlala eLupane eDaluka. Lithiye njalo indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami owenu uSthandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwake ke lilalele kuviki ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebesilakho lamhlanje. Ibandla leZANU PF liyalandela na izinqumo ezathathwa kuyiwa empini. Sibe lengxoxo labalwa impi yenkululeko. Uhambo lukamongameli Mugabe lokuya kwele South Africa luzaletha na izithelo kulizwe leZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com. Loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Kande Lilayo.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.